inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni efisa ukwenza kusasa yiyo yodwa indlela yokuthi uhulumende alalele izisebenzi. Inhlanganiso le ithi isakhuluma lamalunga ayo kulandela okwethulwe ngamapholisa athi akumelanga kutshengiselwe emigoqweni ngenxa yokuthi kungamemetheka umkhuhlane wesihudo osubulele abantu phose abafika amajumi amahlanu. Umnumzana Ambrose Sibindi omele inhlanganiso ye-ZCTU eMathebeleland lakwezinye indawo uthi ukutshengisela lokhu yikho phela inkundla yokwethulela uhulumende inhlupho ezibhekane lezisebenzi.
Ukutshengisela emgwaqweni kwesithi thina iphalamende badile okokuthiwa i-street parliament. Kulapho esidibeyitha khona njengabantu. Siyakukholwa ukuthi nxa uhulumende lendlebe zokuzwa singakwenza lokho uhulumende sezawuxhoba. Kanti kuyinto leyi sibeaninganiyalikhuhlukuluza buya ningaba sikhulume. Ngezinye indlela sinxusa uhulumende ukuthi asidonsele kuleyo kuthiwa i-dialogue ngoba ingakukhumbula uhlaziile TNF separate negotiation forum engenisa uhulumende, engenisa i-labour, engenisa abakhathi. So sithi thina into leyi ingayithe ingakalethwa in public yalethwa kuyenaniifora yadiscasa saba le input kodwa kwenziwanga. So ukutshengisela ukuthi sithi hayi bo lapha sesisepalamende esitaradeni kodwa sifisa ukuthi usibize usihloniphe sigcobisane lawe yinjongo yethu kulungisa uhlupho lolo.
USibindi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa waguqula umthetho we-electronic money transfer tax engakhulumisananga lezisebenzi.
Indaba yokuthi ayi-$10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalwa kakhulu angafikweni ale $10 abakhuluma ngayo. Sibona ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hashi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholders eqhathe kule Zimbabwe. Lo ukuthi ukuthi ngawo uminister laye uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuzayiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sihlohlubo yokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezingathathayo kubo World Bank kuba-NF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yavele yadliwa mbani. Siyathi sibona isinceda ngalutho, amakhampani avalwa usinceda ngalutho, abantu bayadibeka, i-economy yafa, so asaye sinceda lutho. Lo wadlaleyo mali sithi akube nguye uthathela leyo mndela ebhadla leyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakasibele ingxenye emdleni leyo mali ingasincedisanga sokuthi usabale sibhadela izikwete singayingento esingakaisibenefit ilihlubo leni.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC umnumzana Nelson Tshamisa. Uthi utshamisakalani lokugubhudeka komnotho welizwe leZimbabwe njalo langomthelo wethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali.
Indaba yelizwe leyi uPresident Tshamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi kuludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi ilizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Tshamisa ofanele ayenzeni kumenze lokuyana bayazi bazimoshele isikhathi ngoba iqiniseke lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo sewuzimeni kanje. UPresident Tshamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izalo iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi okubanja sezanu PF uthi abaphikisayo yibo ababasela ukuthi kube lokuxabana elizweni leZimbabwe njalo kube lokukhukhudeka komnotho.
Izinto ezikhanyanga zathi azikalungiswa kahle azidalwa yikuthi iZanu-PF iwinile, sidalwa yikuthi kulabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhizisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balidini. Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma ucaqo emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangane bami engafunda labo emakolishini abazi ngeze-finance ngeze-economics bekhuluma ngokuthi hajele nxaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu. Kutshengisela ukuthi yonke into nxaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khonoko kukhona kasingagijimini ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunwa amagaza. Kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo nkulunkulu esicangele njalo.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umqondisi we-Consumer Council of Zimbabwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labantu ngokubahluphayo.
Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapholisi esiyafakayo anti kule lokhu into ethwa khona unintended impact uyabona ukuthi laba bazaba ku unintended impact ama consumer la kudala kade sebe womelwe kodwa sifuna ukuthi bahle bawomelwe zathi njalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokuthi sina sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise ukuthi sonke ibe le good life amalanga alandelayo lama months alandelayo lokho okukhulumisayo kuyabe kusikhulu kakhulu abayithi khona yidialogue okwenzela ukuthi khona ngase silungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke ekungeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi.
Ibandla leZANU-PF licabangela ukuthi abaphikisayo bakhulumisana leziphathamandla zakwamanye amazwe okwenza ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lapho iZANU-PF eyanqoba khona. Abaphikisayo bathi ibandla leZANU-PF kalikwazi ukubusa. Loba kunjalo uphuthi uthi kumele abantu bajabule ukuthi kukhona okunye okwenziwa nguhulumende okuzanceda uZulu.
Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa iJohana iVesini uyenziwa suzafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kobulawa. So isaseswa sulomgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mina yeHarare sivalwa amapotholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu kweconstituency yami mina ibulili mawesi. Osuka ePlantrose eMayitengwe sibhizi sesicofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala. Akungekho lokhu baba. Hayi hayi, we are not going to be threatened by mere shadows. Kasibeni ngamaZimbabweans sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye.
Akwaziyo ukuthi inhlanganiso yeZCTU izangena emigoqweni kumbe hathi kusasa ikhonona ngomthelo omutsha ukubhidlika komnotho lokunye okufanayo.